sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma owaseSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafi ANC kwafana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwempiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho kungabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxanye bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti kodwa sibone uNcube ephuma ku Twitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ubana hayi kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo ungasitshela ukuthi wena ukubona njani lo
konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha bayebonisana ensitha abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala wonke umuntu uyadingakala akungabi khona osalayo akungabi khona ohamba yedwa bangungabi khona abahamba beba bili wonke umuntu uyadingakala kababambisana ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukuba pithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lombono wodwa kuba lengozi enkulu kodwa ngaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokho kana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza
Umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amalunga edale lePhalamende awebandla leZanu PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZanu PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imaswingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezivukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenga nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenzeka ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu ke sikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangazo ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanayo abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi labe bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawo sefuni bathwele leyo mali batho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengele imoto ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente sikhanele bakhuluma ngendaba yentuthuko ye-development ekuvusele ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okunje abantu bezimbabwe asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu-PF ngabantu sebehlale ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabanga kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli umuntu abantu bavotela iparty ethile. Yikho nanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela umember of parliament kumbe ukhansila bese sekhethe uzantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZanu PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha uMP wakhetha ukhansila uzawantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi electric seat. Ngezindlela abantu beZimbabwe labesilahleka khona sivotela ukuvotela ama political parties athi umuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotela umuntu sina njengabahlali umbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthi sebesi abuse babona abantu laba landaba lo muntu bona sefalo bakuyini okufakiweyo because dalo hlupho lokuthi kathanda abangenileyo but manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziyo ukuthi lizwe ifayile ithuthuke abantu abanazela ukuthi umkhono mawalilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abanazela ukuthi i-industry ifayile ivuselele abantu abanazela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakameze phezulu abantu abanazela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo kubana zincedisa uzulu zibe le mithi zibe le mithini yokuhlola ukuthi zibona ukuthi umuntu uhluthwa yini ngasivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke but ngalo esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivule kamehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezinenge ezijiyeneyo and belezizathu thina abantu ama-MP babo bafike ephalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu so kuthi abantu lavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona ukuba lesenziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlayele iphansi lingelantuthuko so ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf ephalamende sicela kwabahlonipha abantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotela i-ANC ngibona ngathi sibili ise-clear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uThabo Mbeki la utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotela i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ife ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 kuphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kucoffini ye ANC sachaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we ANC lwana ipolitics akayaza akayizwisisi ngomuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda ipublicity kakhulu ezithandayo khona ukuthi ezilandela ukuthi makulomsindo ufuna nje abantu benze umsindo bejabula then zithi zizinkokheli ngaleyo ndlela akusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhundla se-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona e-Nazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlanganise orupert le-open hamer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa i-EA abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi yonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party eyayigokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Botha. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA i-ANC icontrolwa yi-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ran or ise-DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho ibandla le-ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo
nxa sikhangele lokhu okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then iyona i-ANC i-majority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuyaba yinto embi ukuthi i-ANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Ngikhumbula omunye enye i-veteran mbonathi ngilo kuthiwa ngumsimanga lo obengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kumabona kude lapha ethi i-ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izayenze i-coalition ne-DA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi i-ANC kayisekho. Uma i-ANC singafuna ukwenza i-coalition ne-DA, iyona DA isaza ukuthi isuke kuphi, iphathi yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokhana kutshengisa ukuthi i-ANC isesimeni esibi, i-majority ayizokuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-voters amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa yi-EFF ekhokhelwa ngomnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona, ibonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. Yafa ngo-2017. Angiyeke iphinde ibe yi-ANC lana yabo Mandela. Ayisoze ibe yi-ANC kaThabo Mbeki. Ayisoze ibe yi-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma ma ezongena embusweni, nguye umuntu masibheka i-percentage, wathola i-percentage enkulu ukudlula iyathola nguMandela, ukudlula iyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalokhu nalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa ke ngoba into ezingacacile ezingezangikhona, so i-ANC embusweni kuzoba nzima kase fanele idlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayi Semanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki koBulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi, ngiyalibingelela uma khona le mabusini esiganda wonkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguwesigamncube, uwesigamncube i-battalion 1 labo sengezo Thabang. That's why wabavalela phandle uThamisa ngoba bazimpimpi badla kuzanupf labo abantu. Lokho tshona besola uThamisa bethu wenze lokhu ngutando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi i-information masiyenza emkulwini wangkhaya ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khona apho ekhaya. UThamisa never wrong, Thamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabang. Babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC. Obathunywa of which bathunywa izano, nanko usengezo Thabang uthengelwe indlu nangakho right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayezadiliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawe zano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusi iBulawayo bengabe sishoneni through to izano. Ababoni nje khonapho ukuthi usengezo Thabang nguye umxabanisi obophanisa izinja ngomsila. Nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalukazi zemakhaya ezingekho kuzani PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abandla lukhlubhu balala bengadlanga, but izano PF ikhetha ababo. Ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngowezano PF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu, siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu, ezimnandi. Siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala ninjalo, nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unaku ukuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba ama-China emnikeza ikhali nezimoto zempi, nezikepe, neindiza. Ulwa nobani, impi ayilwa yosa piu intu ezingaka, ulwa nobani. Yabo ngangina wamane?
Studio 7, salibona nilivuga njanda wala lady. Ketanini uchabangu kube nguyo mkokele 3+C. Uchamisa gala students, wakamanju wa umana lapu uchamisa utuka mazu uchabangu. Umuntu abakhule bonke zisithaka mazi mina ngimazi uchabangu since from kudala from MDC Alliance wangena ku 3+C okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osebenzele isizwe seZimbabwe selisithi kona kasiye umuntu we 3+C ah leya yangisa abantu be 3+C uchabangu right 100% khangela nini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayilani lapho kamilineup kaka Chabangu inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fever Chabangu fever awu yindoda emadodeni uyibekile induku ebandla Chabangu ngiyabonga
siyabingelela sebonso 7 ngika Dumaza okuzwa iBotswana la isalo ukuthi amaZimbabwe angena ngala passport kodwa khona mase uthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenzwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezano PF amazo umhlabi iAfrica yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izizani PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngesithupha nje ngoba kula mZimbabwe ngambona isuke eZimbabwe seBotswana eBotswana kuchisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba beshatshiswa ilanga lenkanga leBotswana bese bexotshwa khona bekwezikafuleni khona bese izimsebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impupho so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo melikhithwe embusweni amazonke encedisana leopposition ukuthi ke kubusi opposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabona
Studio 7 njani umthembo okhulumayo uthanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Kuchuma ngendaba ka Job Scala othe Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be 3+C uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula ulokuzela uChamisa hayi Papa Chuma i 3+C ingena kuphi because ama coding awezani lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama code ezivaba captured izano ungabofaka i 3+C endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Papa Uchuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko hey yazi nyake ngizibuza ukuthi abantu bezana indlela abanamanga ngayo bana bantwana bana bafazi xa beqamba amanga nje bathini bafazini babo nasebantwana nabanje ngiyahotshula umuntu omdala
iCovid yathi sandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvalilizwe abantu bevalile ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha nako ke lamhlanje iCovid iphelile kodwa izalo PF lokho iqhubeka ibulala abantu izalo PF lokho iqhubeka ithumba abantu izalo PF lokho iqhubeka ibopha abantu iCovid yaphela kodwa zingakhi izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kuba abantu babula iCovid kube kungcono kube not ukuthi bebula izalo PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izalo PF akula nto engaba sabisayo njengezalo PF izalo PF aqedile abantu sikhuluma kanje ebhalakwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engalacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lawo ngeke beliboni izulu omnakakwa lawo dashwaye ukona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lawo ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo leyana kumele kube ngayindawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadivisa azi inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakakwa lawo abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 ninjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngidili njani ukuphila lonke ngamagumbi amanomhlaba yena into engizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongirayi batsho njalo uWelshman
Batutsungalalenga. Ngeke ngathi befuna ukwenza into zabo ezingalangqondo bedikizela. Kodinga ukuthi abantu bengezwa nabenza njalo. Abahambe baphume emuntu kuchamisa bayezenzela ngoba bejoyina into lokuzenza. Uchaba ngoba bona sibona ukuthi kwazaba nabalandeli yini ngoba yibo bonke abadala ezinyakanya kayonke le khayisa ukuthi bazimpimbi bathanda imali kakhulu. Abalandali ukuthi balungise lizwe. Kathesi ukuthi uchamisa lenkani wathi into ekamba amanga. Amanga la akhuluma. Amanga sikashaza tshoko. Kamba amanga wesimeni. Ngasihambele nje avalelisa phume. Asilandaba la. Uchamisa sizomlandela. Ende kayisime ngedwa lokuba sizizwa sibaneke. Abahamba silandaba labo thina sizozana support yena uchamisa. Asoze sidele indawo izandla asezelile ukuthi asincede ngalutho. Asila president around entanda nethinelizwe lethu.
Amavuko izalo. Hey, kunomuntu obuze kuhlela. Anga ngizwe umuntu ku studio 7 ekhuluma ku. Abanye laba ngizwe bezokumanela besiya nje. Uzwile ukuthi kanti nxa kubotshwa abe triple C kuphela eZimbabwe. Kanti kusho ukuthi abezanu vele abawona. Kusho ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele engcwele abantu bezayo. Vele abawoni bona. Abala macala ukugawula ukuthi vele ababotshwa. Lo Joseph Chuma abantu ababotshwa. Kusho ukuthi abala macala. Kanti kanti yena uJoseph Chuma ukomentani. Uwithdrawa kwephathi engasiyo yakho. Kanti bengaze bewithdrawe ePhalamende wena Joseph Chuma uluzani. Ufunani. Kanti na izanu vele lifuna abawithdrawe. Ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa. I think labafazi bena bayalitshela ezindlini ukuthi ayiwana abamdala kwinto kwakho lokhu yingcekeza. Kuthiyana. But ngenxa yokuthi elagade isilwane vele akusehlekile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Okuzalelo mudla muzothini na? Okuzalelo mudla muzokhuluma mama.
Salibonani basakazi bamabahle, ngalibingelela emsakazweni wethu, umsakazi kaZulu, umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu. Ngibingelele phetsheya kwezilwandle, ngibingelele kulo lonke likamthwakazi. Libingelelwa nguCalvin Moyo umakhulela endleleni. Isizwe qhamuka phansi letho lotshwe esigabeni sasemaBlusi. Ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds, iqembu elidlala umculo we-rumba. Si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018. Kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020. Salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi Amaphixiphixi. Sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi Umqali Wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele Unique Super Sounds elesihloko esithi sona Amachaphazela. Esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni. Ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu.
I'm gonna go to the bathroom.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.